Soku isikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokujoya iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani lonke basakazi bethu abahle abaka Studio 7, uNtungameli Nkomo, Chris Gande, uGibbs Dube, uSithandekile Mdlanga, uPrasedix Jerema. Ngithi hayi, siyajabula umsebenzi omuhle eliwenzayo bakwethu. Kuhlale kunjalo, libe lokhu lisitshela konke abangabe befihlela khona khona ngale ngaseZimbabwe. Siyajabula ngomsebenzi wenu omuhle lo, ungani uNkulunkulu engalingezelela bese ngikhohliwe mnyaka omutsha yini lonke. Kanti bengicela ukubuza ukubana uBrenda Moyo owayekhona ngapha eStudio 7 kandiswayanga.
Ngiyabingelela kuStudio sithi mina mnyaka omutsha kini lonke, bengingakaze ngikhulume kwalo nyaka kusukela unyaka lokuthwasileyo, kodwa ngithi sonke esithanda lo msakazo siwulalela izindaba zayo kanye labasakazi bawo. Ngiyabingelela. Okhuluma ngeUvusi ngilana eJohannesburg kwelase-South Africa eCosmos City. Ye, bantu abadala, ngithi mina ake ngidlulise into enje. Kubuhlungu kakhulu 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 lento esiyibonayo eyenzekela emngceleni welizwe lakithi lelaseMzansi. Uyazi kubuhlungu lokhwana ngoba namhlanje singabantu sitholakala kushuta amavideo lapha, abantu balele, abantu bagcwele, uyazi bafuna ukungena kwelinye ilizwe. Ubuhlungu obungakanani, into lena iyatrenda kuma social media lana, abantu belizwe lakithi bafuna ukungena kwelinye ilizwe. Uyabona, ngingazi ukuthi omunye umuntu osisesa acabange malungana nento enje njengami, mina ngiphangise ngacabanga ngithi ya kwaze kwahela kakhulu. Futhi uma ungumuntu njalo uyisiza lanisalela lizwe ukuthi manje makunje abakhokheli bakithi bathini, yena ehlele yedwa ongumkhokheli uthini mayibona isimo esinje, so ngoba lesi simo sikuwonke wonke, uzwa njani abantu belizwe lakhe besiyalala, akwaziwa akudliwanga, abanye balezingane sebelindele ukungena kwelinye ilizwe, basuswa yini elizweni lakhe, basuswa yini kubo? Uyazi lento ibuhlungu. Bantu bakithi, bantu bakithi, bantu bakithi, ikakhulu zakhulumela abantu bakwaMthokazi, bantu bakwaMthokazi, lithuba lona leli lilibonayo ukuthi libone ukuthi into enje iyasukunyelwa. Abantu kangabe bevuse, ikakhulu uma kuvela izinto lezi zokuthiwa ngamavoti. Mina iqiniso lihle, ukuvota yikuthi nje usuka kasivunyele ukuvota singaphandle kwelizwe. Kodwa amavotini laphana ake ngibuze ukuthi umuntu kumele amayeza phakamisa ipenseli afake uxaye votela ibandla elibusa elizweni, kodwa lelo bandla lisekela abantu besiya kuba yile nto esiyibonayo. Kusuka kusiba njani yini line lokhu elisathi hayi ibandla elibusayo thina silibona liright? Liright kanjani? Isimo sinjani eBeitbridge? Lithini ngalokhu kanobu seBeitbridge bantu bebandla elibusayo nabalandeli bayo? Hayi, ngiyabonga bantu abadala kulokhu engikudlulisileyo, ngiyabonga.
Masakazi weStudio 7 labalaleli, mina ngomunye wabalandela kakhulu indaba ezenzakala eAmerica ngokhetho lololudlulileyo. Ngithanda ukuthi ngitshayele kakhulu uJoe Biden lebandla lakhe lamademokrats ngomsebenzi abawenzileyo eGeorgia ukuthi bakwanise ukuthi bawine kumasenators amabili analawa abefuna nguTrump ukuthi azame ukuthi abambe inqubekela phambili esizwe sonesane seAmerica ngoba ephethe iSenate House. Kodwa ngokuluza laba bantu ababili sokuzayenza ukuthi uBiden izinto afisa ukuthi azenze ngcono. Futhi sizakhumbula ukuthi even uObama ubengakwanisa ukuthi ayenze ezinye izinto ngoba bebemdonsela muva kiko konke, ngoba yibo abaqumayo abalamandla okuquma ezinye izinto ezicakathekileyo nxa bengafuni kona bekwanisa ukuthi bathi lokhu azikufuni. Kodwa kuBiden siyabonga ukuthi uBiden ukwanisile ukuthi athathe lesi sikhundla. Siyanazela ukuthi uTrump umarela zakhe bebhizi lapha esekhuluma ngokudliwa kwakhe kukhetho etutshontshelwe elingatshontshelwa ngendliwa okusemgcekeni. Siyamnanzelela futhi uTrump ukuthi enye into emenza kanje ukuthi uTrump lamacala amlindeleyo lanxa bekwanisa ukuthi bazixolele amanye, kodwa kulamacala angeke azixolele wona kanye lemuli yakhe. Alala macala kanye lamanye akuphatha kube besifazane abanye babeloko bembophisa emadali kuyakwazi ukuthi amacala lawo akala ndlela yokuthi khona angazikhipha kuwo yiko okunye okumphambanisayo simbona esesenza lezi izinto sibili zomuntu ophambeneyo okungasamelanga futhi ukuthi nganguprezident khona kumele ukuthi vele akuyenza nawe uphumile kwangena kumbuphensi wabe phethe yena kasalungelanga sibili ukuthi engaba umkhokheli angaqhubeke yenze ezinye izinto ezimbi kulelani lizwe ngamalangana lawa alithumi lamathathu ukuthi aphume esikhundleni kuningi angakuona uTrump kulizwe le-America nxa engaqhubekeleke khona kakhulu ezintweni eziphathelane nohulumende waleleli lizwe. Mina nguPeace Banda eCampton Park.
Bobe kungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318.